ukuxotshwa kwamalunga e-MDC ala izinkokeli e-MDC thinya kenye kushiye indawo eziningi zingasela abameli kuthi idolobho leHarare selibe nabomeya abathathu phakathi komnyaka wodwa osokuthiye kule ngxabangxoza. Abe-ERC bathi ungabi labameli kuthiya uZulu esengozini yokwephulelwa amalungelo akhe, besithi kumele kube lokhetho endaweni ezaxotshwa abameli laba kungakhathalekile ukuthi ilizwe liphakathi kokumelana ne-COVID-19. Obona ngokuhanjiswa komsebenzi enhlanganisweni le uMnumzana Solomon Bobhozibunu uyachasisa ngalokhu.
So our message is conducting elections during a pandemic. It is a possibility. Why? Because the responsible authorities, which is the World Health Organization, Ministry of Health, the government itself, you have set out parameters within which activities could actually take place. So these activities might not necessarily be elections, but broader activities. Anything could actually be happening. There is manufacturing, the government activities are going on, different organizations are working, the private sector is working, because there are protocols that have been put in place. And in this case, in regard to elections, there is a policy on COVID, conducting electoral processes during COVID times. And
umbiko wethu ngokuthi kulakho okwenziwa ukhetho ngesikhathi salolu bhubhane, ngoba uhulumende sebefake iziqondiso zokuba abantu babuthane njani. Ukubuthana lokhu loba kungasikhetho kuyenzakala. Inhlanganiso eziningi ziyasebenza, kungakho-ke kulo hlelo lokwenza ukhetho ngezikhathi ze-COVID-19 kumele lulandelwe.
Uqhubeke esithi izekhi lakho ukuqhuba ukhetho luphumelele ilandela iziqondiso ze-lockdown.
In terms of the government, must ensure that the Electoral Commission is well resourced to undertake its mandate, to provide for PPEs, to provide for the sanitizers, to provide for the masks, to provide for everything once electoral activities resume. So it is important that if they plan, they plan for resourcing the commission.
Uhulumende kumele abone ukuba izekhi iyaphiwa konke okufunakalayo ukuze ukhetho lwenziwe. Kumele bebone ukuba lapho behlela izekhi ilakho konke ekufunayo. Inhlelo lezi ziyakwenziwa nxa izekhi ingasekelwa.
Lokhu kusekelwe ngumkhokeli webandla le-Ideas Party for Democrats, IDP, uMnumzana Herbert Chamuka esithi ibandla lakhe liza kuqhuba ukhetho lwabameli balo kusasa lisebenzisa inkundla zebulenjini i-online voting. Okuyinto engasetshenziswa nguhulumende.
Kunendlela eziningi zokuyenza ngazo ama-elections. Especially umthetho uthi abantu singabuthani ndawonye, singabi group, because sizasulelana isifo se-COVID. But isicelo sami sithi zinenge indawo zagxotshwa abantu be-MDC Alliance, begxotshwa ne-party ye-MDCT. Lezo ndawo sashiyeka zingenabantu.
Isikhulumeli se-MDCT uMnumzana Witness Dube uthi njengebandla bazamelela izekhi ukuba yenze kusemandleni ayo ukuze ukhetho luqhutshwe.
Thina njengebandla le-MDC asilakho esingakuphawula ekutheni ukhetho kumele lube khona kumbe lungabi khona, ngoba lathi singabadlali kwezepolitiki. Izekhi njengonompempe yiyo okumele yenze konke ekuqinisekeni ukuthi ukhetho luba khona ngesikhathi sokumele lube khona, njalo ngendlela engasoze yenze ukuthi labo abakhethiweyo beqe izidumbu zabantu abayabe bebulewe lubhubhane le-COVID.
Isiphathamandla sezekhi uMnumzana Qhubani Moyo uthi izekhi ilandela imithetho kahulumende yokuba abantu bangabuthani.
I-Electoral Commission izek isebenza ngaphansi kwemthetho yelizwe. Umthetho welizwe kathesi uthi akufuzanga kube lezinye izinto ezithile ezigoqela ukuhlangana kwabantu abaningi. Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenziwe labantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abezeki ukufuze bangene besiyakhuluma labantu bebatshengisa ukuthi kuvunwa njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo leyo efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Okwakathi esisamile ukuthi senze ama-election.
Asenelisanga ukuthola imibono ye-ZANU-PF ngalolu daba, kodwa umphathintambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi wathi layidale leparlamente kunyanga ephelele ukuba uhulumende uzalandela izikonzo ze-COVID-19 lokuqakathekisa impilo kulokuba abantu bafe besiyavota. Indawo eziningi emadolobheni nasemaphandleni kazisela abameli edale leparlamente ngemva kokuxoshwa kwabameli babo be-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora. I-MDCT yenza lokhu ngemva kwesinqumo sedale le-Supreme Court sokuba i-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kayisibele mvumo yokunqanda abameli beparlamente labamakhansili lokuba uNelson Chamisa akakhethwanga ngokusemthethweni. Lokhu wahle kwenza ukuba ibandla leli elalikhokelwa ngumakhuphe ngomnyaka ophelileyo lingakayi kuCongress lise lixotshe abanye abameli libehlisa icala lokulandela uChamisa. Abe-ERC bathi bathethe leli nyathelo ngokubona ukuba abantu abasendaweni ezingasela abameli kabasela lizwe endabeni zentuthuko, abasela abawamelayo kuthi njalo belenhlupho abafisa ukuzifikisa kuhulumende ngalezi zikhathi zokubhekana lobhubhane lwe-COVID-19. Nalapho selibuyile ijekiseni lokuzivikela leli gciwane kabakwazi ukuthi bazakwabela ngokulingeneyo nalabo abalabameli edale lephalamende. Bathi abezeki bacasha ngomunye nxa besithi kabafuni ukufaka impilo yabantu engozini ngoba amazwe amaningi awezikazi le-Afrika aqhube ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende nyakenye lalo nyaka ukugoqela ele Melika. Imele isithu 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.